Iqembu leZimbabwe lithewe ngefokanya liqembu leDemocratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina wesibaya sikaGroup A. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo lisemsileni wengalani yesibaya sikaGroup A njalo lilomklomelo owodwa eliwuthole lize beyongutshekolobhanqa 1-1 leqembu leUganda. Iqembu le-Egypt leliqede imidlalo yesibaya sikaGroup A lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yethu bamunemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leUganda lilemiklomelo emine kuthi eleDRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba eleDRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKendi Mgwena uthi yena isimo somnotho mangakuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kwimidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqiniso eliyukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo kube yisibonelo sokuthi vele baphuma endaweni enjani. Isimo asibanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kube njana. So angibaswali kangako noma nje nidanile.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwayarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyangisa ilizwe elikwenze ngensonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu eleDRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe imboza. Osokumqokayo ukubana nxa umuntu epheke imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe kutsha. Okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, indlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kuqaliswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifisa ngoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu uAnele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Kuzima sibili ngoba ngeza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fokanya iDRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasilela khona. And mina nxa ngithi ngiyakhangelisisa abaqeqeshi bethu basasilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hayi amagemu amaningi sibili, imidlalo le eminingi esidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele. Kodwa indlela nje kade bekhetha ngayo abadlali akusonto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe-national team. Sebesikhangelele ukuthi abaqeqeshi labo bakwanise ukuthi bawutshintshe umdlalo behlezi besebhentshini, kodwa laba bethu behlekile ukuthi batshintshe imidlalo eminingi.
Abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi basole ukungaphiwa ithuba kwabadlali abafana loNox Mutizwa kanye loKuda Mahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu. Bekungokwesine ukuba iqembu lama-Warriors lifinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON njalo kalizange lidlule kwisigaba sezibaya selokhu laqala ukuphatheka kwelimidlalo ngomnyaka ka-2004. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.